So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 Mpandula 2018 mu Praxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Yekulula sibili ukuthi uhulumende aphe icala kulabo abathengisa emgwaqweni, but singafuna ukukhangela ukuthi baze babe emgwaqweni ukuthi kwaqalisa njani. Siyabona ukuthi uhulumende nguye olenye problem lapha, ngoba yena akakwanisi ukuthi ahlale phansi labantu abathengisa emgwaqweni azwe izikhalazo zalo.
Abantu phose bangamashumi amathathu 28 asebebulewe umkhuhlane owekholera eHarare kuphela abelatshwa lo mkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezine. Ngasikhathi sinye abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare besemba phansi ngenduku besithi kabayindawo.
Thina njengamavenda siyezwa ukuthi abanye bayakhitshwa ngenxa yokuthi khona yibo abakhoza ikholera, kodwa-ke ngiyasicabanga ukuthi ayisila any contribution to that. Mina indlela engizigcinela ngayo izinto engizithengisayo, okubolileyo angugcini, ngilahlela lapho kumele kulahlelwe khona.
Ngolwesihlanu kobulawayo kubikwe kulabantu abane abangabe bebanjwe imikhuhlane yesihudo sekholera basiwa esibhedlela seThornbury. Kuthi-ke ummeli weMelika eZimbabwe u-Ambassador Brian Nichols wethekelela esigodlweni somsakazo weStudio 7 eMelika izolo waba lengxoxo lezisebenzi zeStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu phose abangamashumi amathathu 28 asebebulewe umkhuhlane owekholera eHarare kuphela abelatshwa lo mkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezine. Ngasikhathi sinye abaphila lo ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare bayemba phansi ngenduku besithi kabayindawo, besithi bamlindele uhulumende othembise ukubasusa ezitaladeni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kwenkuthazo kamunicipala ukuba abaphila ngokuthengisa laba basuke lapho bethengisela khona ezitaladeni zedolobheni leHarare ukuze kuvinjwe ukusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera. Umunicipala kanye lezinye ingatsha zikahulumende bathi ukuthengiswa kokudla ezitaladeni yikho okusabalalise lumkhuhlane oqhamuke eBudiriro leGlenview. Bebethukuthele abaphila ngokuthengisa laba endaweni abasebenzela kuyo, lapho uhlangana khona umgwaqo uRobert Mugabe loJulius Nyerere. Ophatheke kwezokulwela ilungelo loluntu uMnumzana Charles Nyoni ubeka uhulumende umlando wokungafuni ukulungisisa ngendlela esiza amacele wonke abaphila ngokuthengisa labahlaselwe ngumkhuhlane.
Yekulula sibili ukuthi uhulumende aphe icala kulabo abathengisa emgwaqweni, but singafuna ukukhangela ukuthi baze babe emgwaqweni ukuthi kwaqalisa njani. Siyabona ukuthi uhulumende nguye olenye problem lapha, ngoba yena akakwanisi ukuthi ahlale phansi labantu abathengisa emgwaqweni azwe izikhalazo zalo zabo, njalo a-address ama-situations abo ukuthi bafunani, ngoba engabafakela ama-toilet emgwaqweni lapha abathengisela khona, abafakele amanzi lapha abasebenzela khona, kuyabe kungena problem yengcakeza. Njalo ikhansili la ibuye ithanyela ithatha ingcakeza, asibi le problem yekholela.
Unyoni uthi abaphila ngokuthengisa bevele behlezi bekhona la kwamanye amazwe, umahluko yikuba lawo mazwe esakhela labo bantu indawo ezinhle zokuthengisela.
But owethu uhulumende ujahile, njalo u-iga ukuthi njapho ngublema lokukhipha abantu. Every kungaba nama-election, as soon as after election uyabe sifuna ukukhipha abantu abasemgwaqweni, uyabe sithi thina esiphila ngokuthengisa emgwaqweni siye ngaphi.
Kodwa umunicipala uthi kumele basuke laba bantu edolobheni, okungenye yemizamo yokulwisana lokusabalala kwesihudo sekholera. Isikhulumeli sikamunicipala uMnumzana Michael Chideme uchasisa ngenyathelo lokususa abaphila ngokuthengisa ezitaladeni.
Harare City Council appeals to members of the informal sector to voluntarily move off the streets of the Harare CBD, that is Saturday, to designated trading sites. This appeal comes in the wake of the cholera outbreak in Harare, which is now spreading to other cities and towns and provinces. We have taken this action in the interest of public health. We are in constant engagement with the leadership of the informal sector to map sustainable solutions.
Kunsukwana esanda kwedlula, umphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo utshele intatheli izindaba ukuba sebecele amapholisa ukusebenzisana lomansipala ukususa abaphila ngokuthengisa esitaladeni njengendlela yokulwisa ukusabalala kwekholera eqhamuke emzini weGlenview leBudiriro. Ngolwesine, umphathintambo wezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uveze ukuba abangamachumi amabili lanhlanu bese belahlekelwe yimiphefumulo kuthi phose abazinkulungwane ezine betholakale belalesi sihudo sekholera. Kuke kwaba lokuphithizela okukhulu, abantu bebaleka besabalala ndawana yonke ngesikhathi lumsakazo ukhulumisana labaphila ngokuthengisa laba kumgwaqo uRobert Mugabe eHarare. Sekubonakale imota zohlobo lwamalori ezintathu ebezithwele amapholisa ohlangothi lweriot zihamba ngomgwaqo uJulius Nyerere kanye lezimbili ezithwala amanzi ababayo athelwa abantu lapho kube lomsindo. Kodwa uZulu ophila ngokuthengisa wemba phansi ethi mabenze abakufunayo abakuzikhundla zikahulumende bengasoke baya ndawo ngoba kuyindlela bephila ngayo kungekho enye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis gama
unjalo nje lokho esisedabeni olwekhorela. Izolo ngolwesihlanu kobulawayo kubikwe kulabantu abane abangabe bebanjwe yimikhuhlane yesihudo sekholera basiwa isibhedlela seThorngrove lapho abahlolisiswa khona ukuthi ngeqiniso yiyo ebahlaseleyo. Abaningi balaba bantu ngabantu abake bahamba endaweni ezimemetheke ikholera kanye letyphoid. Asizweni okujulileyo kuvela kubathabile Masuku.
Emavikini adlulileyo amadolobho eHarare leGweru ahlaselwe yimikhuhlane yesihudo sekholera letyphoid ngenxa yamanzi angahlanzekanga ahlangane lengcekeza evela ezambuzini engalahlwa kahle igcine ihlangana lezimpompi zamanzi phansi. Inani labantu eselibhubhile ngalimkhuhlane liyaliqansa esigodlweni njalo ababikwa begula labo bayabesanda. Kulabantu abathathu abacatshangelwa ukuthi bengabe bele cholera loyedwa ongabe ele typhoid abahanjiswe esibhedlela seThorngrove kobulawayo ngolesithathu ntambama. Ubulawayo City Council ubesanda kwazisa ukuthi iBulawayo yona ayikabi sengozini yecholera kodwa akubanga nsuku zatshwala esazisa njalo ukuthi icholera isihlaselele lo dolobho. Abaphila ngokuthengisa izilimo endaweni eziningi baqanjwa njengabanye ababangela ukumemetheka kwekholera kwamanye amadolobho kodwa bona bayala lokhu kugconwa. Umnumzana Thamsanqa Khumalo uthi bona balwisana lekholera ngendlela ezimbalwa ezigoqela ukugezisa abakuthengisayo ngamanzi.
Thina njengamavenda siyezwa ukuthi abanye bayakhitshwa ngenxa yokuthi khona yibo abakhoza ikholera kodwa nasicabanga ukuthi ayisila any contribution to that. Mina indlela engizigcinela ngayo izinto engizidengisayo okubolileyo angugcini, ngikulahlela lapho kumele kulahlelwe khona. Njalo silamanzi okugezisa izithelo zethu lokunye konke esikudengisayo kuyagezwa sisevela emaplastikini.
Umongikazi uSister Rebecca Madlela uthi kuqakathekile ukuthi abantu behlanzeke ikakhulu emakhaya abo.
Ingcekeza yiyenye yenza ukuthi impukane zithwale umkhuhlane zosusa phande zongenisa endlini. Kakugezwe izandla, wonke umuntu ongena esambuzini nxa ephuma akageze. Kugezwa ngayisepa, akukhathalekile ukuthi yisepa yiphi, kumbe ukusebenzisa i-charcoal, umlotha wamalahle. Uyakwanisa la ukubulala ikholera nxa sigeze ngawo izandla. Izandla zigezwe sibili okuzwayo. Njalo abantu kabahlale beqaphele ngokuthi amanzi abawanathayo kabawabhoyile ukuze bamike sure ukuthi noma kungaze kube njani abasoze bawubambe umkhuhlane wekholera.
USister Madlela welekile ngokusebenza kwe-WaterGuard lokuhlanzeka kanye lokuthi ikholera ingena njani emzimbeni womuntu.
abantu kabathenge iwater guard intengo ye water guard yehlisiwe it's now 65 cents from 75 cents so abantu kabasebenzise iwater guard iyathelwa emanzini isivalo esisodwa se water guard ku 20 liters yamanzi ama vegetables kawaklinwe ngamanzi aklini asafe ngoba angadliwa eluhlaza egumbe aphekwe evele ngagezwanga ngamanzi aklini lakho kuyadala ukuthi abantu bagcine besidla ikholera ngoba ikholera ingena emzimbeni ngokuthi uyidle ungadla idoti elekholera kumbe izandla zakho zibambe idoti yekholera udle udla kwangkhona yiyo indlela engena ngayo emzimbeni
edolobheni laseHarare kubikwa kutholakale elinye igcikwane elingasalaphekiyo ngemithi ekhona okuyinto engatsho okuningi ekwelapheni lomkhuhlane uZulu ukhuthazwa ukuqina ngokulondoloza ukuhlanzeka ikakhulu abone ukuthi izandla ziyagezwa sikhathi sonke nxa engangena esambuzini lokudla okunjengezithelo lemibhida kugeziswe kuhle ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
Kunjalo nje ummeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols wethekelele esikolweni somsakazo weStudio 7 eMelika izolo waba lengxoxo lezisebenzi zeStudio 7 lapho aphathe ngendaba ezimbalwa zobudlelwane beZimbabwe leMelika okugoqela ukusebenzelana kwamazwe amabili ezigabeni ezijiyeneyo zempilo okugoqela ezempila kahle njengamanje lapho iZimbabwe ibhekane lodubo lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera Asizweni okunye okuphume kule ingxoxo.
I was just visiting the Centers for Disease Control in Atlanta last week and had the opportunity to discuss this issue with them. Mm-hmm. We have an excellent relationship with Zimbabwe on issues of health, and I was very impressed to hear the close coordination and work that's being done. Mm-hmm. Cholera is a preventable disease, mm-hmm. and one of the most important interventions is dealing with water and yes. access to clean water. So we definitely want to work with the people of Zimbabwe and the government of Zimbabwe on promoting access to clean, potable water. Mm-hmm.
Silobudlelwano obuhle leZimbabwe kwezempilakahle. Njalo ngiyajabula ngokusebenzelana okukhona ekuluseni ukusabalala komkhuhlane wekholera. Ikholera ngumkhuhlane olakho ukuvikeleka njalo ukulondolozwa kwamanzi ehlenzekile lokutholakala kwawo lula. Yikho okuqakatheke kakhulu. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi sisebenzisane labantu beZimbabwe emsebenzini wamanzi lo.
There's also a vaccine, an oral vaccine that can help prevent cholera. Now, it's not 100% effective, but it does help people either prevent infection or recover more quickly if they are infected. And we're working with the government of Zimbabwe on a vaccination program that hopefully would cover 300,000 people.
Ikhona njalo imithi elakho ukuphiwa abantu ukuvikela lomkhuhlane. Ingabe ingasoze yenelise uhle uqeda umkhuhlane lo, kodwa iyanceda kakhulu ekuvikeleni ukusabalala kwawo ngokuthelelana kanye lokwehlisa amandla awo kulowo oyabe esehlaselwe. Kunje sesisungule uhlelo lokusebenza lohulumende weZimbabwe, uhlelo lokutholisa leyo mithi yama vaccinations yokuvikela ukumemetheka kwalomkhuhlane ebantwini abangaba zinkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000.
Loge bekungumeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols lapho ethekelele isigodlo somsakazo weStudio 7 izolo obehumutsha lapho ke ngumike hobe
yebo mthwaka komuhle Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001 0802-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFBOADebele.
Lelo laleleyo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza sise Washington DC. Singakayi esigabeni sethu esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isavunguzane isiza lezulu eliningi eseHurricane Florence sesifike esigabeni eseNorth Carolina. Sikhuluma nje kwele Melika, sivelela elwandle olwe-Atlantic. UHurricane Florence ubikwa eseqalile kudala umonakalo ukukhukhula impahla kanye lempophoma zamanzi lokucitshwa kukagetsi emizini eminingi oyedlula inkulungwane ezingaba ngamakhulu amathathu. Kodwa abantu bexwayiswa ubana basuke emizini abakiyo bebalekele lapho okungela ngozi khona. Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Nesisa Mpofu. Isiphathamandla sekhansili yedolobho lakobulawayo iBulawayo City Council. Yena ubona ngokwethulwa kwemibiko kuleli dolobho. Sihlaziya udaba lwekholera. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Siyananzelela ukuthi idolobho lakobulawayo lithilile mzamo ethile yokwenqabela umkhuhlane wekholera. Lokho kunjalo yini njalo seliqinisile le imizamo?
Okwakuqala sizaqala ngokukhuluma ukuthi kade kuhamba njani edorobheni. Siyakhumbula ukuthi kule ndawo ezike zaba le problem yamanzi ngoba kade sile problem emagwegwe reservoir, lapho kade saba ukustabilize khona amanzi aphakathi kureservoir because besile challenge pumping. So esifisa ukwazisa uBulawayo labantu jikelele ukuthi i-reservoir sistable. So indawo zonke kade sesizifake ku-water shedding, akusela water shedding ngoba i-shedding ifuna ukuthi isincedise ukuthi wonke umuntu athole amanzi. So sikhuluma namhla sesivulile, akusela amanzi avalwayo. So lokhu ngokuqala okuncedisayo ukuthi sibone ukuthi wonke umuntu ulamanzi. Njalo sikunanzelelayo nxa singakwanisi ukuhambisa amanzi ezindlini njenganxa kulama water base kumbe nxa kule challenge nala yama reservoirs, i-council ijayele ukuhambisa ama-bowsers. So kade kulama-bowsers lezinye indawo lezi eziphezulu emqansweni lapho siyahambisa ama-bowsers. Esikucelayo yukuthi kulama-boreholes abantu abawasebenzisayo, lawa sijale uwasebenzisa amanzi akhona ngamanzi esingathi okufanele siwasebenzise ukuthelela izingadi lokuklina ngoba amanzi lawa asingeke sagarantia i-quality. Ufanele uwabilise ngoba amanzi lana equality is not guaranteed. Kungaba le best or contamination of ground underground water we cannot guarantee. So edorobheni lakobulawayo sicebisa abantu ukuthi benathe amanzi aphuma empompini, yiwo esiwa guaranteeayo ngoba siyabe sichekile equality from treatment, equality ku distribution and right up to source. So siyabe sikwazi ukuthi equality in terms of ama chemical components, organic matter kuhamba njani.
Kodwa kuleli dolobho lokho kungelampawu zokuthi kungabe usuqhamukile lo umkhuhlane wesihudo.
Kulabantu asebekhuluma ukuthi kulabantu abafikileyo ezibhedlela abale cholera, akukabi lo muntu ole cholera kobulawayo. Esilakho ngabantu kade begijinyiswa izisu kumbe singathi belama i-diarrhea. So nxa umuntu ebuya sisuspecta ukuthi engaba ele cholera kumbe le typhoid, uyahanjiswa eTongroof Hospital, which is our infectious disease and also our treatment center for cholera. Okwakathesi singathi emini kube labantu abathathu esibahambisileyo abahambe eTongroof abale diarrhea. Ababili bebengabesifazana, omunye ubengubaba. So esikunanzelelayo, owakuqala ebengumuntu ole 20 years old ohlala emganwini, wayehambe outside the city, a capital, wahlala 2 weeks at Glenview. Wasethi ekhona ngale wasesiba le nkinga isisu sesimhlasela izolo ubuye esibhedlela wasehanjiswa ngeambulance to Pilo Hospital. Lapho asuswe khona wahanjiswa eTongroof Hospital. Usekhangelwe ngabomongi labodokotela and samtreat-a njengomuntu engabe elekhorela ngoba kulama-guidelines ukuthi ufanele simphathe njani umuntu onjalo. Esikubonayo ngathesi i-condition yakhe i-stable. Kukhandiswe e-laboratory ama-samples for checking. So asikatholi i-feedback from ama-labs. Ngoba kuthatha I think about 48 hours ukuthi be able to tell i-causative agent. Kwesibili kulo ntombazane ole 18 years old owayehambile la outside the city. Ukhanya ngani yena ule-typhoid. Ama-symptoms akhe ngani ngayi-typhoid. Sesimkhangele njengesibhedlela and u-stable. So sibone ngani lo usiza discharge ehambe ekhaya. And then the third patient is a 58-year-old ophuma ephumula kazange ephume kobulawayo njalo kazange ebe le possible contact with umuntu ole cholera. So lo simtreat-a njengomuntu nje ole ordinary diarrhea. Then the fourth patient ngumuntu ayehambe Budiriro wasevakatshela intumbane umuntu oleminyaka oyi-26 owesilisa. Naye ulama symptoms e-diarrhea u-admitwe lamuhla. So esikwenzayo siyaba-isolate ngoba infectious disease hospital is for isolation and investigation. So siyamtreat-a as a possible case njalo okwakathesi siloke simelele ama-results lawa ukuthi abantu laba asebeseli esibhedlela kukhona yini ongabe ele-cholera.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Nesisa Mpofu obona ngokwethulwa kwembiko kukhansili yedolobho lakobulawayo iBulawayo City Council. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Kwezemaphandleni lamhlanje abezempilakahle bavale izikolo ezimbili eMkhwizi phansi kukanduna masuku eGwanda besesabela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera kulandela ukufa kwesikotsho. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Bekuthule kuthe cwaka ezikolo zeMkhwizi primary kanye lesecondary ngolwesihlanu kungela ngitsho lomfundo yedwa kumbe umbalisi ongamuthi Charles. Abezempilakahle kanye labazali baqhube umhlangano ngolwesine lapho umnumzana Chris Ncube ongu-environmental health technician athetha khona isinqumo sokuvala lezi zikolo kusalungisiswa udaba lwamanzi. Izakhamizi zithi udubo lokuthililwa kwamanzi kulindawo lwaba khona ngemva kokuba sekukhitshwe isikotsho esisebenza ngamandla kwafakwa impompi zamanzi ezisebenzisa amandla elanga awesola. Kuthe ngemva kokuba amasela setshontshe intambo zesola lesi sikotsho sangasasebenzi osekudale ukuthi iningi lezakhamizi lithi kubiselwe isikotsho esisebenza ngamandla. Unkosazana Chester Moyo ngesinye sezakhamuzi seNkwizi ezingene umhlangano lwabezempilakahle njalo uthi lezi zikolo zizavulwa kuphela kungalungisiswa udubo lwamanzi.
Izolo size sangena umhlangano sakhuluma ngamanzi sabona ukuthi amanzi awahlanzekanga kukhona kuzingamadamu esiphomu kuhamba sesivukutha sakubona ukuthi kule khorela abantwana singafelwa ngabantwana. Saza safika esigabeni sokuthi ngcono izikolo zivalwe. Uma sokulungisiwa isikotsho yikho ngomvulo kumbe abantwana bengahamba kodwa nxa kungafikanga umvulo sithe siyavala chosi.
Esinye isakhamuzi umnumzana Libion Moyo uthi bedlula amakhulu amahlanu abafundi abasengozini okuhlaselwa ngomkhuhlane wesihudo sekholera.
Akukabi le way forward ngalokho esikubona. That's why ubona izikolo zivalwe okwanini okwalamthanje ngoba izolo HT nguyo onjani osivale isikolo i-primary plus i-secondary.
Lobanje sikhona esinye isikotsho esiphuma amanzi izakhamizi zithi sifile njalo sinzima. Umnumzana Elliot Ndlovu ngolungisa isikotsho esigabeni seNkwizi usilandisele ngodubo lwamanzi lolu.
So iproblem yenzakala la kwakulesikotsho kwazabuye enye idona yathi yona ifuna ukufaka isola. Isithetho ukuthi yona ibhorowa umgodi yasesithi kukhitshwa amapayipi lapha bafake bona isola.
Ukhansila walindawo unkosazana Lobukhosi Malila uthi insimbi zokulungisa isikotsho zikhona njalo uchaze ukuthi ukufaka impompi zamanzi ezisebenzisa isola bekukhangelelwe ukusiza izakhamizi ezingaselawo amandla okukotshoza.
Sokwazisa ukuthi ngokona ukuthi nawe uthotha ukuthi i-solar system leyana ibilula emntwaneni omncane la kugogo ohlala yedwa ngokubesanelisa ukuthi abuye laphana avule impompi akhamanzi, but izikotsho lesana sokusetshenziswana amandla sokubuhlungu khona leyo ngoba sokuzaba nabanye abantu abazawasela amanzi akade sebewathola leyo.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA ezansi emandebeleni umnumzana Dumisani Ndlovu ufike engwizi ukuyazibonela ngawakhe udubo lukhona.
Ngithe kahle ngizobona benze kuhle ngoba bekuzavela okukhulu esikuzwayo endaweni ezijeneyo. Abazali siyabakhuthaza ukuthi baphangise balungiselele imfundo yabantwana ngoba o-grade 7 bayabhala, o-form 4 bayabhala, kakumelanga bathi lose an hour a day or a week. Kumele babe sesikolo.
Umkhuhlane wesihudo se-cholera uqhubekela phambili ubulala abantu, njalo uZulu ukhuthazwa ukuthi alandele izaluleko zokuhlanzeka ukuze enqabele ukumemetheka kwalomkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngiseNgwitse Gwanda, ngingu-Albert Ncube.
Lingali tshona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lethu sixoxa lo mnumzana Stanley Torima, ukansila wedolobho leDede. Sixoxa ngezilwane esezikhathazile kulumango. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo omnumzana.
No, ngiyabonga Chris Gande.
Kuhamba njani khona ngapha eDede?
EDede ku-right nje, but silo hlupho lwezilwane sezibonga ukuhamba zonke indawo. Kule zilwane abazitsho ukuthi laba abakhangela izilwane abe-research bathi zavela ezizalela ngale. Manje ziyakhathaza emalayinini lapha e-reserve lapha emagodi duzane leDede la.
Sezike zadla yini izifuyo?
Sezadla izifuyo eziningi, amadongi, inkomo. Kwe komunye umuzi zatshiya zibulele ingoma ezingu-3, sezibhizinisa ezini labantu sibili, sekwabakhulu isibili lokuyana kokuthi ilanga lalandelayo langikhona abathina bebuya babepakisibeza ngokuthi belale belendile ukuthi zingabuya engxenye babona ukuthi bengazenzani, but hhayi lokhu abantu behlala esevalweni especially ukuthi laphana kwakuhlala khona abantu lapho kwakhutshwa khona abantu le Marist Brothers, akusahlala abantu. So kathesezizihambelani santando, akusela mizi, so imizi iseduzane iyosiyi-afekthiwa kakhulu.
Ziningi kakhulu izilwane lezi yini, kumbe zikhona ezixhwalileyo ezilutshwane?
Ezihluphayo kathesi lapha ezigabeni zintathu, lapho ezihamba khona ziyahamba zingu-3, but silosizo ukuthi inyamazana injengesilwane kumele ukuthi sihlale egangeni. Ungabona sesibuye ebantwini kusho ukuthi siyabe singasarayithanga, siyabe sesi-dangerous empilweni yabantu.
Manje-ke nxa wena ukhangele khonoko okwenzakalayo, uhulumende engaphathisa njani?
Indlela uhulumende angaphathisa ngayo ngeyokuthi izinto zingaze ziphuma nje lapho kumele ukuthi zihlale khona, zingaze zifike ebantwini khazibulawe, because muzono zingabambanga zizabamba umuntu. So uhulumende whilst bele policy yokuthi we have to live in harmony with nature.
Siyambonga ke uChris Gande ngokusipha uhlelo ezemaphandleni. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje njengoba isikhathi sesiphelile, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abantu phose abangamashumi amathathu 28 asebebulewe umkhuhlane wekholera eHarare kuphela. Ngolwesihlanu kobulawayo kubikwa kulabantu ababanjwe abangabe belalala umkhuhlane wesihudo sekholera kobulawayo basiwa isibhedlela seTonbrook. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.